lokujabula kuthize ngoba ngesikhathi se-COVID 19 nabana kukhulunywa kuthiwa sidisconjese i-CBD abantu kabayethengiseka ezindaweni zabo lapho abahlala khona. Sithi council lathi thina we-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo ye-city council saphiwa lekuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market enkulumane-complex. I-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors size lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edrobheni kodwa behodise. So sile market yethu enkulu kakhulu eyiye sithi singayikhangela ngo-2023 ezanceda kakhulu abayiba ama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahambi uma ngomude semalokishini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale besiyahoda. Sikhangelele ukuthi vele leyo market iphelile khona February, March. So ngokunye thina esizithi ngapha njenge-informal sector e-BVTA hayi siyathaba kakhulu ngoba sile plus kukhona lokho ama-vendors ethu labanye ama-producers bazothola izindawo zokuthi bethengisele behodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kube le-congestion okungasuke kuba i-cost kakhulu ekuhambeni nekuvukeleni lokuthi behambe uma ngumude ozayenza ukuthi bedinge lezinqola lani lani baze behode eduzane bethengise.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansili yakoBulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le-city council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akulalutho abasithembise lona, akula sibeke sizinhlandane sizihlalile sisoda sichova sisoda sisebenza njenge-informal sector ngaphandle kwakhona ukuze ukuthi council ibambane lathi sakwanisa ukuthi sinikileni sakwanisa ukuthi siyakhe leyo market. Kodwa okunye lokokuthi singathola nokungeke sithole usizo okwakhathesi kakula lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kula lithi angalwenza. Akuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi besithembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe yamapentsheni akuphumelelanga. Kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwenza ukuthi nxa siba lelokhu sibe formalize sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndaweni njengalezi ezihola ezilamaphesti. Kodwa kuphumelelanga sizozikhangela njalo nakhona ukurejista ama-companies kule ndaba leyi esegudini ekhulunywa ngama-PVOs lama-trust ukuthi kathesi uhulumende asavumeli ukuthi abantu berejiste ama-company abo kumbeni berejiste abafuna ukukwenza njengenhlanganiso bevodo. So ngokunye lakho okuzanqabela okuzayenza ukuthi abantu bebuyele emuva, abantu bengakwanisi lokuthi berejiste amakhampani abo bengakwanisi ukuthi berejiste njengama-trust. Sokulo mthetho lo omutsha ozafunywa nguhulumende osegudini lokukhulunywa ukuthi sokumele sihambe sonke singene under sifole under uhulumende khona kukuningi okumele sikwenze sisodwa. So ngokunye lakho osokuyenze ama-programs ethu yehla kancane kungasaqedakali kungakhanyi. Labangani bethu bona laba basinika izimali zokuthi sithuthukise amabhizinisi ethu lokuthi sizame ukuthi senze njani labo sebeza kwehla ngoba bengazwisisi ukuthi uhamba njani.